obulawayo ohlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kekuyetshengiselwa empilo, akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization eyodwa, kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kuma-department kahulumende, ikakhulu khathesi esikhangele ugaba lwesibhedlela sempilo. Abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle ekuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungananzelela iviki leli elidluleyo, thina njengebandla leMthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma labanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha kwe-nursing, izaphulayo ngokufanayo ibe lohlelo olufanana le-civic society layo ike yafika layo empilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile ziyafika ukuthi zibone ukwenzakalani. Njalo izolo kube lo mhlangano kade ubizwe yi-GOPRA, kodwa kwakubebizwa inhlangano ezitshiyatshiyeneyo. Kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngobulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhashwa abantu abavela kwezinye indawo. Abantwana bakhonapha kobulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho, kodwa-ke ekumane vele usazi ukuthi abantu sebafakwa isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babelelomvalo, so asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu, kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya, ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxuseke kakhulu labo abalama-5 o-level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ebhalisiwe.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Izama esiyenzayo sibamba izinhlanganiso ezijiyajiyeneyo nje, silwisa ukuthi uhulumende ungangcono amithe ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani kufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela, njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso, ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implement i-devolution of power, abantu bathole amandla ezabelweni zabo, bathole imisebenzi ezindaweni zabo, bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye indawo. Thina sile-cost ichushinetho yokuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.